umbalisi uNdongwa okwakuqala okumele simkhangele khona lanxa thina siyi-athuzi sikhuluma ngokuthi lilunga lethu ngumuntu ogogekileyo osebenzisa i-artificial leg, osebenzisa i-artificial hand. Nxa esejele ugeziswa nzima, ugeziswa mbani, ngoba ukugeza uyancediswa ngunkosikazi wakhe, ukugqoka, ukudla, ngumuntu odinga ukuthi ancediswe. Okwesibili ngumbalisi owe-ICT esikhangelela ukuthi nxa lokhu esentolongweni engathonisisa okungazakala ukuthi lecala kundekala cala kubisela abantwana abafundisayo emuva asiyala abantu nxa belamacala kumele baboshwe, kodwa abantu bengabotshelwa ukuthakazelela usuku oluthakazelela i-Afrika yonke. Kuninamagqwetha akhe ecela ukuthi umndodalwana athonisiswe vele ekhaya. Imbangela kuyikhona ukuthi udinga ukunakekelwa angikakuthole ejele. Okunye sibe sabayekela lamhlana nxa bengazile emkhiphi unkosikazi wakhe laye watevuka esiya ecourt ethele iplakade ethi free wodokwa laye washo wabotshwa. Asazi ukuthi naye bekhitshwa abantwana babo bazabe benjani kumbe be-ten.
Kuyini elikhangelele ukubona kusenzakala?
Sikhangelele ukuthi banikezwe ithuba lokuthola ibail. UNdongwa laye akathola ithuba lokuya esibhedlela ayenze ama-medical check-up ukuhlolwa ukuthi njengoba sihlala isikhathi eside kangaka akukho yini ukuhlukumezeka osekube khona kusimo akiso. Babuye bathole ithuba lokuthi uNdongwa akayihlangana labantwana bakhe. Izikolo sezivuliwe, abantwana lokhu belahlekelwa imfundo. Kungasijabulisa ukuthi onipho lukamaphumini, kodwa kuqaleni vele umntwana wesikolo abotshwa azahlala isikhathi esingakeyana evalelwe entolongweni. Kumfundisani kusisangani? Thina njenge-athosity umuntu wonke osezimbabwe usengi-check esen besada, njengoba u-check esen besada kunikezwa ilizwe. Simkhangele-ke upresident abuyake ngu-chairperson we-SADC ukuthi sokumele njengoba izinto ezinzima sezibekwa kuye ze-SADC. Lokhu sikubika evele kukhangele kangenele kundaba yalaba abantu abalokhu betshisha entolongweni bengonanga lutho.
Amapholisa asemangalelwe laba ababothiweyo ukuthi abasukuluzi. Ubone ngani linyathelo elihle yini le?
Linyathelo elihle nxa selikhangele, kodwa esikhangele ukuthi umhlaba wonke uzavula amehlo ukuthi kalisoze lifuqele ngaphansi kwekhapethi kube nje indaba phela kungelalutho.